uzulu emaphandleni uthinte ngempahla ebalisa impuphu ithulela kanye lamafutha okuphekisa isingaphezu kwamandla abo osebathiye besendleleni embi. Unkosikazi siphathisi wenkala oyisakhamuzi esilikwe kwana-North uthi lo nyaka bavele abatholanga lutho emasimini kulandela ukuna kwezulu elilutshwane.
Isivuno sasisihle kakhulu lo nyaka ngoba abantu balima nzima nje vele ngodubo lwemhlanyelo. Kunjalo kwabuya izulu lahamba lazobuya umumbu usutshile. So akulasivuno esikhona, zindlala zodwa sibili, zindlala zodwa. Into engathi ngconywana nje abantu abangabe bayitholile ngamazambane, hhayi okwamabele akulalutho.
Okwabamandla edola leZimbabwe kumaviki adlulileyo sekudale ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo, kuthi unkosikazi Rose Nkala izakhamuzi esitezi eGwandanorth.
Ya hayi hayi hayi, ukudula kwezinto lokho sokukhona kulezi nsuku akusaphilisi kahle abantu. Ngingazi kumbeni uhulumende njengoba ubukele nje akathathi la action, maybe kumphatha kahle, hayi kodwa kusiphilisa nzima langendlela okuwa ngalo leli dola lakhe lezimbondi. Hayi bo hayi.
Unkosikazi Juliet Nkwano isiphathamandla senhlanganiso elimele amalungelo abomama lamantombazana i-Waters layo khala ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo.
Okwentengo kuzima lokuthi sikhulume ngayo, impahla zikhwele okunye okwesabekayo. Njengedola lakuleli ungahamba lalo liphethe uyamangala, usizwa kuthiwa i-Coca-Cola ikubizela ama-2000 abantwana bakuthumela i-rand ngenxa yomkhonomi walapha, konke sekuwe kuyesabeka, abantu basebuyangena okwesabekayo.
Unkosikazi Saziso Khumalo eVukola uthi lanxa uhlelo lukahulumende lokusiza uzulu emaphandleni ngokudla soluqalile, balutshani kakhulu abathola lokhu kudla.
Uhlelo lukahulumende lwe-social welfare soluqalisiswe, kodwa uhlupho yikuthi bathethe abantu abalutshwane kakhulu, okokuthi iningi esweleyo layo vele kayilalutho, baphakathi kwendlala lapho. So sicela ukuthi ngawo uhulumende kuyangezelela abantu abonke bathole ukuhle ngoba bonke bekhanya belendlala enkulu.
Unkosikazi Philippa Ndlovu oyisakhamuzi ka-Ward 16 eGwanda South uthi bahlezi bekhwela umumbu onakeleyo isikhathi sonke, kodwa bawudla unjalo ngoba kungela ngenye indlela.
Hayi, angisuthiseki ngaluholo lanamhlanje, umumbu wanko nawo uholile, uholile kakhulu vele ukuthi sikokuthathela ndokuthi njengoba silamba.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngenhlalakahle kaZulu ezansi emaNdebeleni Mnumzana Kuzka uthi kuba lezikhathi lapho umumbu onakala khona ngenxa yomumo omkhathi, kodwa lowo mumbu kumele izakhamizi ubuyisele emuva ukuze zitholwe kahle. Uleviki Mkambo wensitha idola lemelike lilodwa belithengwa ngamadola kuleli azinkulungwane ezine 4,000 pond, okudala ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.